Leli lamuhla kumhla ka 6 ngonhlolanja 2014 olamukela emoyeni ngenjabulo yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abohlangothi lwe-Civil Protection Unit lamhla batshele idalela eParliamente ukuthi lanxa behlala belungiselele imisebenzi wabo bazaphazanyiswa ukuthi imali iyasilela. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umangalisa abaningi ngokubuyisela emsebenzini uTown Clerk okucaphule izakhamizi zalelo dolobho. Uhulumende weMelika usephele eZimbabwe izigidi ezingamashumi amathathu zamadola i-$30 million ngaphansi kwesikhwama se-President's Emergency Plan for AIDS Relief. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olumphatheke kumsebenzi yokusiza abantu ngesikhathi bebhekane lobunzima olwe-Civil Protection Unit lamhla lutshele i-committee ebona ngezokulondoloza kokuthula lenhlalakahle olwe-Thematic Committee on Peace and Security ukuthi lanxa behlala belungiselele emsebenzini wabo bazaphazanyiswa inkinga yokuswelakala kwemali yokusebenzisa ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lisina kakhulu. Intathezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumqondisi walolu hlangothi uMnumzana Matsutsupha Wajira ngesikhathi esethula umbiko wakhe phambi kwekomiti le phezu komumo osubangelwe yikugcwala kwemifula lengozi uzulu ahlangana lazo ngalesi sikhathi sokuna kwezulu. UThupha Wajira kunje indawo eziningi elizweni zibhekane lodubo lokugcwala kwemifula ngenxa yezulu eliningi elinayo ilizwe lonke. Wengeza ethi le yimibiko evelela kunkokheli zengatsha ezehlukeneyo kulezo zigaba lapho sekuvele lolu dubo lokugcwala kwemifula lokunakala kwemigwaqo.
These include Mzarabani area, Gokwe North and South, Middle Sabi area, Cholocho and the surrounding areas, Matebele and South towards the Limpopo River, and Manicaland has of late been a problem in the Nyanga Makoni area.
UPawa Jigira uveze njalo ukuba uhlangothi lwakhe lutholiswe phose ingxenye yezigidi $450,000 kuphela kumali uhulumende ayihlelele uhlangothi lwakhe lanxa bebekhangelele izigidi ezinhlanu ukuze banelise njengohlangothi ukuqhuba yonke imisebenzi engaphathisa ukuvikela uzulu kanye lezifuyo ngesikhathi imifula namadamu sekugcwele. Abe-CPU laba bathi kunje uzulu olemize eseduze lalapho kwakhiwe khona idamu leThokwe Mkhosi esigabeni seMashingo esengozini ngoba esebhidlizelwe impahla yakhe walahlekelwa la izifuyo ngenxa yokugcwala kwaleli damu kanye lemifula ekule ndawo. UPawa Jikira uthi okudanisayo ukuba lanxa uhulumende wenza imizamo ukuphathisa uzulu asuke kule ndawo ngesikhathi kulungiselelwa ukwakhiwa kwaleli damu, iqula lakuqala lalaba bantu baphiwa imali yokwenze lokho basesekhona abangazange bazihluphe ukuthutha isikhathi sesekhona. Kunje uthi bekumele ngaye sebasuka bonke abekade bekuqula lemuli zakuqala ukutholiswa usizo lwemali bayawakhela endaweni eziphakemeyo. Lezi muli ebezikuqula lakuqala bezisedlula kancinyane inkulungwane eyodwa 1247 bekumele uthi kusiyafika inyanga kamfumfunyakenye zibe sezithuthile. Iqula lesibili lona belibalisa imuli phose inkulungwane ezimbili 1878 bekumele zithuthe kusiyafika inyanga kamfufu lonyaka. Bese kusithi abasalayo abedlula inkulungwane ezintathu zemuli 3268 bona bekumele besuke ngomnyaka 2015 kuveza uPawa Jikira. Lokhe besasakhona abemuli ebezikuqula lakuqala abasalayo lanxa baphiwa imali yokuba bathuthe osekusengeza kudubo oselukhona kule ndawo egombolozele idamu leThokwe Mkhosi ngoba sekumele basuswe bonke laba bantu ngoba kungasayanga njengalokho omanjinela bebekhangelele njengoba leli damu selisiba lamanzi amaningi ikanti belikhangelele ukugcwala ngemva kweminyaka emihlanu. Ngakho uhulumende uphele luhlangothi inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola ukuze iphathise ukususa laba bantu asebebhekane lobunzima njalo beyizakhamuzi ebezakhele imizi yazo bucwadlana ledamu leThokwe Mkhosi. UPawa Jikira athi kungcono lokho kwenziwe nguhulumende lanxa inlutshwana limali. Abe-CPU laba baveza ukuba inhlanganiso ezihlezi zisebenzelana lozulu okubalisa e-Red Cross Societies lolwe International Organization for Migration labo betholise usizo lwempahla engasetshenziswa ukwakha indawo zokuhlala kwamanje kanye lokudla ukuphathisa labo abehlelwe yilengozi endaweni eseduze ledamu leThokwe Mkhosi. Kuthi labebutho elisebenzisa indizamchina ele Air Force libikwa libadobha labo abehluleka ukuya endaweni eziqansileyo kanye lokukhuthaza uZulu ukuba aye khatshana lemifula kule ndawo. Ngasikhathi sinye abe-CPU laba baveza ukuba sekulodubo olufanayo njalo esigabeni sakwesiphepha kwele Mandebeleni lapho bathi imifula isigcwele njalo izimoto zingasanelisi ukufinyelela uZulu obhekane lobunzima. Lapho abe-Air Force of Zimbabwe babikwa sebegijimele khona ukuyabona ukuba umumo mubi okunganani, abe-National Army bona bathembise ukutholisa usizo lwezikepe okumele zisetshenziswe kuyasiza uZulu. Kuthi lwabohlangothi lwabasesipholiseni olwe-Sub Aqua Unit labo bebikwa sebekhona lokuyasiza uZulu osenkingeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.